umhlangano lo khona namhlanje eHarare umhlangano esijayele ukwenza ngemva kweminyaka emibili njengemisa Zimbabwe sikhangela ukuthi ezemsakazo zimi njani zihamba kanjani lonyaka namhlanje senza lo mhlangano ngaphandle kwetimu yona ethi democratizing towards a democratic and sustainable broadcasting sector okusho ukuthi khona lapha sikhuthaza ukuthi uhulumende afake imithetho ezoyenza ukuthi abasakazayo nalabo abafisa ukusakaza besakaze bekhululekile besakaze bengesabi ukuthi imisakazo yabo izovalwa njengoba sibona kule mithetho elokhu inqabela ukuthi imisakazo isakaze ngokukhululeka lokhu sikuqakathekisa ngokuthi siyazi ukuthi ungaze ube lemali enganani ube lomsakazo wakho odume kangakanani kodwa ke umthetho na ungalunganga usakaze ukhululekile awungeke ufeze isifiso sakho ungasakaza usasa uvalelwe ithathelwe ilayisensi ngoba imithetho nxa ingacacanga kukhona ukuthi uhulumende akwenze lokho yikho-ke namhlanje sithi hhayi siyazi ukuthi kule new constitution eZimbabwe kodwa-ke kuningi okusamele kwenziwe nguhulumende ukuthi eyenze ukuthi abasakazayo lalabo abafisa ukusakaza besakaze bekhulelekile besethe up imisakazo yabo benze njalo bekwazi nelakusasa babe belokhu be-operate eZimbabwe
kodwa ubona nzani-ke uhulumende ngaphuma le mthetho yini okhuluma ngayo njengoba phela lokhu sokahlela kakhulu kungenziwa
ye mina ngomunye walaba abathi ye ukukhuthaza uhulumende asonto elula asonto esingathi ngoba namhla sihambisa iphetshana lethu sacela sahambisa izincwadi uhulumende kusasa uzovuka esekwenzile kuyathatha isikhathi ye kodwa kufuna isineke ungajaha uzakuba lakho ukuthi uhulumende izathi alright usujahile akunike into ezingacacanga into ezingahlelekanga yikho kumele sibe lawo amandla sibe lesineke sokuthi uhulumende siyahlala sixoxisana sikhuthazana mihla ngemihla simnxuse njalo kwimhlangano enjengayona le njengoba namhla bekuyile uhulumende njengoba namhla kubuye kona laba laba abapha amalayisensi abe-portrus njengoba namhla kubuye lalaba abafisa ukusakaza nalaba asebethiwe amalayisensi okusakaza ozi-FM nabo-Star FM sihlangana sidla ingqondo sonkeni.